Uhulumende uthe ngokuyekethisa iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba, wafaka esokugqokwa kwama-mask ngaso sonke isikhathi nxa umuntu ephuma emzini wakhe. Umnumzana Godnoz Magutshwa oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi bona sebesebenzisa iziqoko zabomama.
Ama-mask abantu lokhu kungcono ngoba lokho kwenza ukugudumala kule comfort iphakathi. Hhayi, siyathatha nje khathi esenta kuphela. Bese sifake intambo zakhona zokubopha emaveleni lapho. Hhayi, asebenzela kuhle kakhulu ukudlala abathenga ebantwini lapho. Vele sithatha amabhraka mama kuphela.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Mthandazo Nyoni, uthi sekunzima ukuphuma phandle.
Sekunzima kakhulu ekuphileni kwethu ngoba akusaphumeki phandle ngenxa yokuthi nxa uphuma phandle kufuze ube le mask. Amamask angikhona lawa adura ngoba awathengisayo wakhuluma ngokuthi $20 or kusiya ku-$2. Ngithi ukugcina sokusiba nzima ngoba emagrosa ma ungena compulsory sofuze ube le mask, ma ungelayo imask angeke uze ungena. So ngithi sokuludubo kakhulu ngoba leyo mali leyo yemask asilayo thina. Njalo nxa utholakala phandle ungelayo leyo mask ungakwanisa ukubotshwa kumbe ubhadale i-fine engange-500 pound, of which okwakhathesi akula muntu osebenzayo, akula muntu oyenza imali.
Umnumzana Whiteman Moyo isakhamuzi sekhezi uthi isiqondiso sama-mask kasilandelwa ngokupheleleyo.
Isigqoko sobuso sihluphile ngapha ngoba ma uthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski ngale bafakile imaski, uthole ukuthi 2% ifakile, i-80% ayifakanga and so forth. Vele nje abantu into le okuthiwa yimaski abakayibambi, hayi bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo kaba abagcize qakala. Isikakhulu amadoda they look very innocent, bakhanya nje bemsulu abantu benkosi nje bengathi nje abantu abathi kathi sifakelwane izayeke. Indaba yemask bonani yehluphayo, okuyikho kwenza ukuthi abantu bangawagqoki ama-mask. Maybe part of it ukuthi i-sensitization programs zikahulumente zange zibe khona.
Isijeziso sokungagqoki ama-mask singamadola eZimbabwe angamakhulu amahlanu, i-$500, ngakho uZulu uyesaba ukujeziswa. Unkosikazi Matilda Siziba, othunga izigqoko zobuso, uthi bona sebethole enye indlela yokwenza imali ngesikhathi se-lockdown.
Thina lapha sesithole enye indlela yokuthi siziphilise ngokuthi ungasithengise ama-mask, ngoba khathesi nxa singathunga siwathengisa nge-35 pound cash. Kumbe nxa umuntu sebhadala ilikho cash uyafaka imali yakhe ibe ningi nge-US, kuyabe kusiya ngokuthi ngi-design yakhona injani. Amanye akhona awe-1 US, amanye akhona awe-2 US. So hayi, kithi sibili kuyasiza ngoba imali yokuthenga khona lokho kokudla asisayiswele ngendaba yona le yama-mask.
Omunye oyisakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Lizwe Gumede, uthi iningi kalazi umsebenzi we-mask.
Abantu abakwazi vele ukuthi agqoka njani lokuthi asebenza njani. Uyabona labantu bephuma ukuthi ehambelayo kuphela ukuthi uyithwele yikho okuqakathekileyo kuye, kodwa sikokuzivikela. Abanye uyathola bebambe loba lilembu liphi, abanye ngabafaka ama-bra emafesini lapha, akusakhanyi ukuthi okuyikho yikuphi, ngoba into eqakathekileyo ayisikho ukuthi ukuthi uthwele, okuqakathekileyo ukuthi uzivikelile na. Umuntu uyamthola kwesinye isikhathi evale ikhanda kulokuthi evale ikhala lomlomo, okufana lokuthi vele kavikelekanga lomuntu. Abantu kufanele befunde khonokho ukuthi face mask yona ngokwayo ngeyokuvikela umuntu ekubambeni igcikwane le-corona, kumbe ayisiyo nto eyokuthi igqoke njengeyinto ze-fashion.
Intengo yama-face mask la asebenza kanye kuphela ingamadola amabili awemelika, kuthi labo abathungayo bathi aqala kudola elilodwa kusiya kwamane awemelika, i-$1 kusiya ku-$4. Lokhu sekudale ukuba iningi lisebenzise loba yini engavala amakhala lomlomo, ngoba nxa ungatholakala ungela mask uhlawuliswa $500 eZimbabwe, i-$500. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.